siyabona ukuthi even ama numbers awe hospitalization ama numbers abantu abafayo asehlile kakhulu. So kuyathembisa ukuthi ama vaccination lawa akhona ayanceda. Njalo futhi I think kuyachengisa ukuthi abantu abaningi sebeyithatha serious udaba lwe-COVID. Ngoba siyabona abantu abaningi vele especially eVirginia kungumthetho ukuthi kumele ugqoke imask isikhathi sonke ma usendaweni okulabanye khona. And abantu beVirginia I think bawulandela lo mthetho ngoba angaze ngiphume ngiyema-shop ngike ngibone umuntu engagqokanga imask, ngihlala ngibona wonke umuntu egqoke imask. Njalo futhi siyabona abantu sebeqala ukuthi bahlangane benza amaphathi even though amaphathi akhona okwamanje ama-numbers akhona asasemalutshwane, kodwa siyabona into seziqala ukuvuleka lezikolo. Baqalile abantwana ukuthi manje sebezofunda I think amalanga angu-4 ngeviki sokumele baye esikolo manje, and then I think kule langa eliyi-1 abafunda khona besezindlini. So konke lokhu kutshengisa ukuthi hayi ngempela izinto sezivuleka, igciwane leli seliphela, and abantu sokumele ukuthi bananzelele ukuthi ma ungavaccinethwanga kungaba le problem.
Siyabona ukubana uhulumende kamongameli Biden usethe yena wonke umuntu oleminyaka yokuzalwa evumelayo ukuthi ahlatshwe ahambe ayohlatshwa kungakhathalekile ukuthi usebenza msebenzi bani. Kuzaqeda yini udubo lokuthi ibe imemetheka i-COVID-19 nxa bonke abantu abafuna ukuhlatshwa bengahlatshwa?
Siyabona utshintsho solukhona ngalama vaccination okubana okutshengisa ukuthi kule themba lokuthi ngempela ayasebenza, and so ukuthi silihlule leli gciwane kwamampela siqedelane lalo, I think ukuthi wonke umuntu avaccinate, ngoba abantu uma bengavaccinatanga ichance yokuthi bayispread futhi amongst bona themselves inkulu kakhulu. And njalo futhi kumele sinanzelele ukuthi ama-vaccine la asikwazi ukuthi akuprotector isikhathi esinganani after uqeda ukuhlatshwa, ukuthi ize chance ukuthi ungaphathwa ligciwane leli even after sowavaccinate after a certain time lingakugulisa yini. So izinto zonke lezo kumele sizinakelele, and singavaccinatewa sonke sokusho ukuthi ngezinye indlela singeke sakwazi ukuthi silithelelane leli gciwane, ngoba lisakwazi ukuthi liphile emzimbeni yabantu. So kubalulekile ukuthi abantu ba-encourage. Ngiyazi ukuthi lapha silama-Republican amaningi athi wona vele awufuni ukuvaccinatewa, lokhu besazondela ukuthi i-COVID yiyo abadlisayo ngo-2020. Kodwa usozuzondela i-COVID wena ukwazi ukuthi iyabulala ubusuzitshela ukuthi hayi mina ngisoze ngivaccinate, ngoba yibo abantu abagcina beqhubeka bespread igciwane leli ma bengavaccinatewanga. So thina silethemba kakhulu ukuthi ama-vaccine la azobisela impilo zethu. Maybe come summer time kusiya kubo-Christmas time bo-December abantu babe sebekhululekile.